Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga litshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 24 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
impi yelizwe leRussia leUkraine yebo kambe ngabe senzakala kachana kakhulukazi lelizwe laseZimbabwe, kuthi lapho ukuletha ungahlaliseki ngendlela ezihlemeyo sakhayela udaba olufana lehumanitarian aid. Ilizwe laseZimbabwe lihlala likhanyezwa okuluncedo okulutshwana ngamazwe aphesheya, lakho ukuthatha uyimandlana khona okomncuncunu uhambise eUkraine.
Ingcwethi ezibona ngobudlelwano bamazwe omhlaba lezombusazwe zithi ukuhlaselwa kwele Ukraine nele Russia kulakho ukudala umonakalo omkhulu eZimbabwe, ikakhulu kwezomnotho welizwe.
Amaprovinsi amaningi wona lawa akhanya enenamba yabantwana ekhwelayo abatholakalayo kule COVID-19, mostly ngama-boarding schools. Sizathola ukuthi ema-hostel kulokuminyana kwabantwana emaklasini lapho abafunda khona, but because akula nto yalungiselelwayo ukuthi kube khona ukuvikeleka kokumemetheka komkhuhlane we-COVID.
Inani labafundi ababanjwe belegciwane le-coronavirus izolo ezikolo lingamakhulu phose amabili 175, okubikwa kulinani elikhulu kakhulu ukwedlula ezinye insuku selokhu kwaqala yona le inyanga. Izakhamizi zikaward 21 koBulawayo ziveza imbono ehlukileyo ngokhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngomvimbitho kanye lohlelo lokubhalisela ukuvota olwe-voter registration. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi ezibona ngobudlelwano bamazwe omhlaba lezombusazwe zithi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kungabe kusenzakala khatshana leZimbabwe, kodwa kulakho ukudala umonakalo omkhulu elizweni, ikakhulu kwezomnotho welizwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amaviyo ebutho laphansi awolwandle nawemoyeni awe-Air Force akule Russia iqale ukuhlasela ele Ukraine namhlanje. Ukubikwa sekubuleyo abebutho lawe Ukraine abedlula amajumi amane. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine utshele izivalenza yolizwe ukuthi ezifuna ukuzivikela zikhululekile ukuthatha imibhobho zenze njalo zincedise ukulwisana lele Russia. Ngakolinye icele umongameli Vladimir Putin wakwele Russia uthi amanye amazwe azakalokethi angenele kule impi azahlaselwa lawo. Inhlanganiso zezindaba ezehlukeneyo zomhlaba zibika ukuba indizamtshina zonke ezingasizo zebutho zimisiwe ukungena loba ukuphuma kwele Ukraine. Abantu labo sebeqalile ukubaleka emizini yabo ngemva kokuhlasela kwe-Russia. Lokhu abebutho lakwe-Ukraine babika ukuba sebenzise indizamtshina ezine zebutho lakwele Russia wodwa okulandelwa ngabe-Russia. Selokho impi phakathi kwamazwe la yaqala ele Russia lisethusela ukuthatha lesi sinqumo. Intengo yamafutha ezimota ihle yakhuphuka emhlabeni jikelele ngoba amazwe emba amafutha la asetshengisa amalutshwane. Ingcishi ezicubungula ezomnotho zithi lokhu kuzadala umonakalo, ngakho-ke leZimbabwe kumele lilungile ukubhekana lobunzima bokuswelakala kwamafutha ezimota. Enye yalezi ngcishi ngumnumzana Ntando Ndlovu ochasisa kabanzi ngalokhu.
Ngokuthi kuza kuba lokukhwela kakhulu kwamafutha emota okuhambisa izimota, ngoba siyakwazi ukuthi ngemva kwempilo iqalile sesibone intengo yamafutha okuhambisa ikhwela okumangalisayo. Sithi thina kuqakathekile-ke ukuthi ilizwe le-America kanye labangani balo abe-European Union baxhumise kakhulu izijeziso zenotho, ngoba lokho kwenziwa yisizwe se-Russia kakuqondanga, ngoba bakhangelela phansi uzibuse wesizwe sase-Ukraine.
Okungumcabango ogcizelwe mina njalo ingcitshi ecubungula ezomnotho, umnumzana Nkosana Dlamini.
Impi elizwe le Russia le Ukraine yebo kambe ngabe senzakala kachana kakhulukazi le lizwe la seZimbabwe ukuthi lapho ukuletha ungahlaliseki ngendlela ezijeneyo elizweni la seZimbabwe singakhayela udaba olufana le humanitarian aid ilizwe la seZimbabwe lihlala likhanyezwa okuluncedo okulutshwana ngamazwe aphetheya ngabe zinhlanganiso ezipha uncedo ezifana labo IMS izilakho ukuthatha kuyimadlana khona okuncuncuncu zikuhambise e-Ukraine kuyanceda inhlanganiso ezinceda abantu elizweni lase-Ukraine lokho kulakho ukuthi isihlebhu kumbe isiqephu esisiwa zinhlanganiso lezi ezipha uncedo sisike sidirekthwe elizweni elingasilo laseZimbabwe
umnumzana Pride Mkhono yena ochukumeza umbusazwe lobudlelwane bamazwe omhlaba uthi okwenzakala e-Ukraine kuzadala umonakalo hatshi emhlubulweni lowo kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele
olusolhlambu phakathi kwe-Ukraine e-Russia lubangelwa ukungena kwamasosha e-Russia e-Ukraine namhlanje kuseni luzaba lusikhangelela ukuthi luzaba lu-affecta ilizwe leZimbabwe ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo lisithatha ingqoloyi yayo e-Ukraine ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoleli ebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa isiya phezulu
uhulumende weZimbabwe uthi uzawethula umbiko ophathelane nokuhlaselwa kwele Ukraine kusikhathana esifishane esilandelayo imizamo yokuthola imibono yomphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Frederick Shaba yehlule intengo yamafutha ezimota ibesifika kukhulu lamadola emelika 100 US dollars kubarrel okuyintengo ephezulu kakhulu phakathi kweminyaka yezikhombisa esanda kwedlula lokhu kutho ukuba eleZimbabwe lingaba nentengo ephezulu yamafutha ngesikhathi uhulumende evele ethatha imali yenthelo kulolu hlangothi elerussia lele-Ukraine alima ingqoloyi efika isilinganiso sama-40 ekhulwini 40% ethengwa ngamazwe omhlaba eleZimbabwe ngelinye lamazwe athenga ingqoloyi kwele-Ukraine esetshenziswa ukupheka isinkwa ukuze ihlanganiswe laleyo elinywa elizweni ngakho-ke nxa impi ingaqhubeka okwesikhathi eside kutsho ukuba ilizwe lizabhekana lobunzima kusenjalo ugatsha lobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba lukhiphe umbiko othi izizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine zilako ukuthola usizo esigodleni somele welizwe kulo mhlubulo esedolobheni le-Berlin kwele-Germany ngimele i-27 mseharare ngumlondolozindlovu
kunjalo nje abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine bacela ukususwa kulelo lizwe ngokuchecha kulandela ukuhlaselwa kwalelo lizwe ngele Russia izifundi lezi ezedlula amachumi ayisithupha 60 ezisedolobheni leVinnytsia entshonalanga yesigodlo selizwe leli iKiev zithi zethuswa yimpi le elakho ukuqhamuka elizweni lonke jikelele iziphathamandla zaweZimbabwe zethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter zisithi bonke abakwele Ukraine kumele baxhumane lesigodlo selizwe esikwele Germany inhlanganiso yentatheli zindaba iReuters News Agency ibika ukuba kulabantu abedlula amachumi 40 asebebuliwe libutho lakwele Russia elibhombe indawana zonke zelizwe abanye kubikwa ukuba sebecathe endaweni zokuzivikela ama-bunkers njalo kulabaningi kakhulu abazama ukubaleka kulelo lizwe loba izimota zingasaphumi ngemfanelo emadolobheni ngenxa yokuminyana umongameli Joe Biden wakwele Melika uthi umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wenza ihlazo njalo uzafakelwa ezinye njalo izijeziso zenotho uPutin uthi uzajezisa amazwe azangenela empini le uthi njalo kafuni ukuba ele Ukraine lingene kunhlanganiso ye North Atlantic Treaty Organization iNATO. Inhlanganiso ebona ukwenzakala emhlabeni wonke jikelele e-United Nations ithi kubi kakhulu okwenziwe nguPutin obhombe ilizwe le-Ukraine. Inhlanganiso le ithi uPutin ufuna ukuhluthuna intambo zombuso kwele-Ukraine afake inkokheli ezadlelana kahle laye. Kusenjalo, umnumzana Vincent Siziba odabuka eZimbabwe ofunda kwele Ukraine utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi sebefuna ukuphuma kulelo lizwe ngokuthetha.
Ama movements I think asakwanisa ukuthi ayenzeki the situation ekhona, so I think bangakwanisa ukuthi organize ukuthi sikwanise ukumove from ama cities asikhona khona siya puma ngenisesidinga ezinye indlela esikuthi sihambe ekhaya. Sikhulume labanye abantu abasefikile kodwa hhayi akumanga kahle le ukuthi i-transport ayisatholakali, imoto sezivalile imibhakho landlani akuhambeki ke. Abanye badingadinga i-information yokuthi sizaphuma njani.
Uhulumende kangalithinti khonapho lapho likhona.
Siphonga ukubona ama-messages from i-Google landlani besithi they are trying to help us from through the Berlin through the embassy in Berlin in Germany.
Manje lina lizenzani ngakhonoko?
Ngaba nga sip information e right. Kwathi thina sesihambisile amakizi ethu landana konke khona sihambisile khona ngakho. Bangathi ip information ukuthi bazasithatha njani landana siyahamba khona. Then sesijelela khona lesiya ekhaya.
Singathi libangaki khonapho?
Think is more than six. Sonke sisimbe sitefana.
Kodwa ama-students wonke singathi manenga nganani ase-Ukraine ngolwazi lwakho?
Sakhetha ama-groups. Abantu abakhona ema-groups nangkhona, they are about more than 300.
Ungatshelani uhulumende weZimbabwe ngakhonokho seliphakathi kwakho? Njalo labantu beZimbabwe.
Sifuna ukuthi asisize sibili because into esihamba ngapha azimanga kahle ukuthi sikwanise ukufika ngkhaya that.
Umnumzana Vincent Siziba udabuka eZimbabwe efunda kwele Ukraine. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseVincia kwele Ukraine. Lokhu sikudaba lunye. Olwe Ukraine idalele parlamente lalizwe lelo libikwa libumbe umthetho ozavumela izizalwane zalelo lizwe ukuthi zithwale imibhobho ukuzivikela kumabutho akwele Russia asengene kulelo lizwe. Umongameli walelo lizwe umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ilizwe lakhe lizazivikela kubutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla onguye osungula lingxoxo.
Kanti labalaleli udaba lwe-Russia le-Ukraine ludaba olubuhlungu kakhulu ngalesi sikhathi sakhathesi laba abantu abangakhangelelanga khona izimbi zezikhali kumele ube izimbi zokukhulumisana abantu bazame ukulungisa okonakeleyo ngemilomo. Kungakhathalekile ukuthi iRussia icabangane ukuthi ihlasele i-Ukraine. Ngombono wami ngibona kungayisiyo nto eqondileyo, yinto embi ngoba izabulalisa labantu makhaza abangelani le ngxabano yababusi. NjengeRussia ekhanya ifuna ukujezisa amandla ayo phezu kwe-Ukraine khonapho kuliwa kuya kufa abantu makhaza, ambona isiyo nto eqondileyo leyo. Yona imbi ngokwavele iyona iyabulala iyabhidlisa. Umbono wami ngathi yikho engibona khona lokho.
Umnumzana Fuzwayo, wena nxa ukhangele ikakhulu okuyenziwa nguhulumende weZimbabwe, sizwa namhlanje ukuthi wethule umbiko othi abafunda khona ngale nxa befuna ukuthi bathole uncedo batshaya ucingo, kambe bengaba bephuzile na ukuthatha amanyathelo ngoba udaba lolu kade siluzwile ukuthi lungenzakala?
Asebephuze kakhulu ngoba umoda olenjongo yokuncedisa abantu. Ngiyembone mina America uma kuthengisa amasayensi okuthetha izweni thize kule zizalwane zayo kungaba kungaloku kungahlaliseki ithi batshele kuthe lesikhathi ukuthi kabaphume kumbeni bendaweni thize so okwethu sokuphuzile vele
ye baba Mkandla wena manje ungathini nxa ukhangele inyathelo eselithethwe nguhulumende othi kabatshaya ucingo abafuna ukuthi baphathise
ucingolwane izwe lifitsha uyasaka ngabi sona isikhathi okutshana locingololo njengoba sibona kulavuka amalanga abi indawo yonke imvumelwano lofuzwa kakhulu indaba lizindala kumele uhulumende ngabo wayigijimela wayifakela izibuko sesemuva khathesi kuzabulalisa abantu njengoba sisitsho sona isikhathi lethuba lokutshaya ucingo bazasithanda bekumele incingo vele kazisangeni xa enguhulumende onakekela abantu bakhe kumele azibonke abantu abase-Ukraine lalapha abakhona ngabe wahle wabathinta wabasusa masinyane kumbe wabahambisa komakhelwane ePoland labe sazi ukula ama-studios eZimbabwe amaningi khona bekuzabangcono kanti esengxenye kungaba akusephuzile sesiphonge ukukhulekela khona nje ukuthi lezo zizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine ziphephe kulolu udlame oseluqhamukile kulelo lelizwe
ye mnumzana Fuzwayo wena nxa ukhangele udaba lolu ubona ngani ludaba kade lungaqedwa ngokukhulumelana naye
vele njengoba nakathesi kusenzakala vele kuzagcina kulungiswe ngokukhulumisana kakukho okungenzakala kungakhulunyiswananga so mbona ngazathi ukukhulumisana bekufuze kwenzakali ukukhulumisana isineva lethu ukuthi bekhulumisana ngoba bengaphuza abantu bayakufa lo mnotho nothi wawona lawo mazwe kuphela but amazwe amaningi sezali khona ngapha i-Africa uthi West Africa so ukukhulumisana vele yinto ezalamulayo enkingi
yes udaba lona lolu mnumzana Mkandla wena ubona njani udaba lokuthi impi yona le iyafinyelela amazwe afana leZimbabwe ngoba kuzakhweza intengo yamafutha ezimoda ukubona njani wena
phela umhlaba sowancipha kakhulu ngegandi lofuzwayo labalaleli owenzakala ulela ikhona elingale kuhle kumemetheka uzofika la ngapha njengoba singakhangela kanti esikhona uborussia labo-ukraine ngabanye amazwe kule mpompo ezinkulu ezithwala amafutha kona la ezimoto esiwasebenzisayo lokunye okuthize okutho ukuthi njengoba ufuzwa esitsho iminothi yamazwe amaningi izathinteka ngalo umsindo okhona na akwenzakali khathesi ukuthi okwenzakala ngale kungabi lo mthelela khathana kakhulu lapho uqalise khona iqinise ukuthi vele siza kubona njengathi thina sisemazweni angabayanga engxenye kuzasitshaya kusiphinde ngobana kuvele kuzasithinta nxa kuvele kulezinto esizithola zivela kuwona lawa mazwe njengoba ngisitsho into enjenge-fuel amaqinise ukuthi amanye siwathengayo avele abuya evelela khonale lanxa laba abasithengiselayo kulengelawo bathatha khonale nxa sekuvalwe kwadubuka kwathisa izimpompi thina siza kuya ngabi siyabuyela ezindwendweni zezimoto sesithinga amafutha
ye mnumzana Fuzwayo sike sezwa phambilini umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin esithi yena kangeneli elizweni le-Ukraine kodwa ufuna ukuthi okungafana lezizwe zikamthwakazi wakhona lezimbili ukubona njani wena khona
ngimbonile njalo ngibonile ekhulumayo ukuthi kwakule sivumelwano esasenziwe ngo-1930 esingalandelwayo njalo ngibona ngazathi yena ma ekhangele ubona ngani amazwe lawa alokhu e-expanda esiza kuye ukuthi kungatholakala soku-affecta lelizwe lakhe futhi belokhu beyaqephuna beyaqephuna kancane kancane so ucabanga ukuthi kuzathi nakuqephunela kuye waba umnakazi
umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngocubungula ngolwela ilungelo likaZulu exoxa endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zinti Mkandla.
Umbiko omnandi balaleli bakastudio 7 liyanxuswa kwinhlelo zethu ze-Livestock eziqondane lokwethula kwezindaba zemikhankaso yokhetho lwama-by-election lezosuku lapho luqhutshwa lolu khetho mhlaka 26 Mbimbitho 2022 kusukisela ngomgqibelo mhlaka 26 Nhlolanja kusiyafika umhlaka 3 Mabasa 2022. Eziza kwenzelwa kuma studios ethu live sisakaza njalo la ku Facebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Kungaba kuhle ukuthi liphatheke lani kulezi hlelo ngokusivalela imibono yenu. ukusithinta ngocingo uhlelo lusemoyeni kumbe lilobe inombolo zenu zocingo kufacebook lapho kusakazwa kanye lokusithumela ama-audio notes. Lingakhuthwa yilezi hlelo sisema-studios yethu live ku-studio 7 eye-Voice of America.
Inani labafundi ababanjwe belegciwane le-coronavirus izolo lingamakhulu phose amabili 175 elibikwa lilinani eliqanise kakhulu kwedlula ezinye insuku kulinyanga. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngolwesibili kutholakale abafika phose ikhulu 95 belegciwane leli. Amanani la veza sobala ukuthi leli gciwane selimemetheka ngamandla ezikolo. Phakathi kwabatholakale bele gciwane leli izolo abafika phose ikhulu 94 ngabe Mathebelele North kuthi abangamachumi phose ayisikhombisa 67 ngabe zikolo zemaswingo abangamachumi amane lanye 41 ngabe sigaba seManicaland njalo abayisikhombisa 7 ngabe Mashonaland West. Inani labo bonke ababanjwe iCovid-19 eZimbabwe izolo ledlula amakhulu ayisithupha 609. Lanxa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro etshele iStudio 7 izolo ukuthi baphakathi kokusebenzelana labezempilakahle emizameni yokuvimba kumemetheka kwaleli gciwane ezikolo, inhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi akulwalutho oluzenziwa ngohulumende olukhanyayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Nokuthula Hlabangane, yena othi impilo zababalisi labafundi sezisengozini enkulu kakhulu ngaleli gciwane.
Akusimangalisi lokho ukuthi kwenzakala ngoba okwenza enani lande kungenxa yokuthi akula malungiselelo abakhona izikolo zingakavulwa. Abantwana babuya bevela from indawo ezitshiyatshiyeneyo, abantwana besikolo konke lababalisi bakhona babuya bevela endaweni ezitshiyeneyo. Akulo testwayo o-positive lo-negative yidibadiba behlangana isikolo khona. Ngalo sananzelela ukuthi ama-province amaningi wona lawa akhanya ele namba yabantwana ekhwelayo abatholakalayo bele COVID-19 mostly ngama-boarding schools. Kuma-boarding schools wona lawa uzathola ukuthi ama-boarding schools lawa ema-hostel kulokuminyana kwabantwana ema-classini lapho abafunda khona, the classrooms, the number of students ilokhu iningi inamba yabantwana instead of having fewer children per class. But because akulanto yalungiselelwayo ukuthi kube khona ukuvikeleka kokumemetheka komkhuhlane we-COVID, thina kusimangalisi ngoba sakubona ukuthi vele izikolo zavulwa kungela lutho olulungiselelweyo. I-ministry akulanto eyakulungiselelayo ukuthi babone ukuthi a-school safe for opening in terms of ama-prevention measures.
Kodwa sihlezi sikhuluma lezi phathamandla zogatsha lwezemfundo khonapha ku-Studio 7 zisithi zithethe amanyathelo aneleyo awukuvikela lomkhuhlane ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo. Zithi njalo ziqhubeka zisenza okufanayo. Ayibonakali yini ileyo mizamo ekhulunywa nguhulumende?
Ha, lawa yothwa ngamanga mangalawa. Igovernment nxa kuyukuthi yathatha amanyathelo sibili aqinisekileyo ukuzama ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, aluba thina sinja sivulanga asambanga emsebenzini, labanye abantwana besikola aluba bayanga ezikolweni bengathestwanga ama-COVID-19. Kunje abantu bengabe beqalile ukubuyela emsebenzini kungela kutestwa okukhona, abe-boarding kade bahamba, abantwana kungela babalisa bema-boarding schools kade bavula izikolo, kwakuyidibadiba khona ngale kungwele otestiweyo longatestwanga ole-COVID longela-COVID. So bona nxa besithi bathatha amanyathelo okuzama ukubona ukuthi akula kumiwe yiwapho amanyathelo abatsho, izikolo ziningi especially ama-boarding schools abalabani water, ama-classrooms maningi, akula more teachers that were employed to try and divide these classes so that kuba le social distance. Akula social distance ekhona wese kuma-public schools ngapha lasemadorobheni, hawu yidibadiba, akula nto abalungiselelayo. Ama-PPEs izikolo azila, i-government is not even providing to try and assist system schools who do not have resources to purchase ama sanitizer. So we are saying, they are civil water among the Sazachogo, Utiba, Bemi Pambu, to La Pave Tibona, Zikon, the Latavis, Fire, Lamanatra, the Sibalun Sele, acting the Uti, Quitano, Mimitavo, Covid, Tungani, we are Zimbega, Agulandanjal.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Izakhamizi zikawadi 21 kobulawayo ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngombimbitho kanye lohlelo lokubhalisela ukuvota olwe-voter registration oluqhutshwa elizweni ngabe-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izek ithi kusukela mhlaka 1 Nhlolanja kuze kuyefika mhlaka 20 Nhlolanja bese kubhalise abantu abazinkulungwane ezingamashumi amahlanu 50,000. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Fidelis Gwebu usola izek ethi lanxa isungulela umkhankaso kayizange isabalalise ulwazi lokuqakatheka kwawo.
Ye ukubhalisa ukuvota angabhalisa kudala ukuvota njalo le kutheni kuyavotwa kathesi. Ngizavota ngoba ngivele mina ngihlezi ngivota iminyaka yonke. Angaze ngibe lesikhathi lapho engeqa khona ukuvota. IZimbabwe Electric Commission bekufanele ukuthi ngabe iphumile yenza umkhankaso okufundisa abantu ukuthi bakwazi ukuthi balelungelo lokuthi bayiregister ukuvota. Ikakhulu sithole ukutheni abantu abaningi babe vota iminyaka yokuqala sisanda kuthatha uzibusi. But umthetho wantshintshwa ukuthi abantu sokuthiwa abanye ama-alien kabasavoti. So nakhathesi abantu abaningi abanjalo lokho bebambe ukuthi kabavoti. Yikho ngisithi mina bekumele benze umkhankaso we-awareness ukuze abantu bakwazi ukuthi sebelelungelo njalo lokuthi babuye bavote.
UNkosikazi Madayidayika uthi kuqakathekile ukuyahlola ibizo lakho kuluhlu lwababhalisele ukuvota.
Ngizahamba ngikhangela ibizo lami kuvota stroll namuhla. Ye, angikhalela ukuthi ngivote sivotele ukhansila. Ukhetho lolu luzaba khona mhlaka 26.
Osakhulayo wakobulawayo ku-ward 21 uNkosazana Precious Mhlanga ngomunye wabakwaziyo ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota.
Ngihlala ku-ward 21 and sengabhalisa ukuvota. Ngabhalisa ngesikhathi kuqala i-biometric. Okay, ukuyavota ngikhangelele sibili. Umuntu enza ngivotela ngikhangelele ukuthi ajintshe isimo seZimbabwe. As we all can see ukuthi eZimbabwe izinto nje azimanga kahle. Our economy, lesikolo, ukuthi if people could get free education, especially abantwana besikolo, even ema universities, because some of the children are ama students, they are struggling ukuya esikolo because of money and they end up doing izinto okumele bengazenzi.
Amabandla ezombusazwe aseqalile ukuhamba ekhankasela ukuvotelwa kukhetho lwama-by-elections lukamhlaka 26 Mbimbitho. Abezeki labo baphakathi womkhankaso wokubhalisela ukuvota okwenyanga olukhangelelwe ukugqitshwa ngomvulo weviki ezayo mhlaka 28. Izeki ikhuphe umbiko isithi abesifazana abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 22,856 sebenelise ukubhalisela ukuze bathole ilungelo lokuvota, ukuthi abesilisa abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lasithupha 26,780 labo babhalisele ukuvota. Lolu hlelo lubikwa lubhekane lobunzima bokuba iningi liyehluleka ukuthatha izithupha ezimqoka ekubhaliseni ukuvota. U-Ward 21 yesinye seziqinti ezizaqhutshwa ukhetho kuma-by-elections ngoba wasala engelameli ngemva kokuqothiswa kowaye kuleso sikhundla ngombango phakathi kwamabandla aphikisayo ebizo ele-MDC. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gunden. City asidibaneni ngo-half past 6 kusasa ekuseni kumbe ntambama ngo-half past 7.
FM. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.